Soko isika atisenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 10 kuNcwabakazi 2022 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla le-TCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi uhulumende kumele alandele umzekeliso weKenya avumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote zikulawo mazwe i-diaspora vote. Ikhansili yakoBulawayo isiguqule indlela ebhadalisa ngayo abantu abapaka izimota enzikini yaleli dolobho kulandela ukukhonona kwabahlali. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalemibhobho engekho emthethweni kumele bayihambise emapoliseni njalo uthi kabasoze baboche kumbe babuzisiswe ngokuthi bazithola njani lezi zikhali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-TCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi uhulumende weZimbabwe kumele alandele umzekeliso weKenya avumele izizalwane zakhe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote zikulawo mazwe i-diaspora vote ngesiNgisi. EleKenya lenze lokho kwakuqala kukhetho oluqhutshwe izolo olokudinga umongameli, amalunga ephalamende, amakhansila kanye labo sibalukhulu bezabelo. Loba enkundleni yeTwitter namuhla uChamisa uthe ukuvota kulilungelo elimqoka elimele liphiwe abantu beZimbabwe bonke ngitsho labaphandle kwelizwe. Uchayelele Kenya kanye lekhomishini yezokhetho kulelo lizwe ihlombe ngokuvumela izizalwane zeKenya ukuthi zivote ziphandle kwelizwe njalo ukhuthaze uhulumende wakuleli kanye labeZimbabwe Electoral Commission ukuthi labo benze okufanayo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seTCC uMnumzana Gift Osalosi Siziva.
I-diaspora vote iqakathekile kakhulu ngenxa yokuqala ilungelo labantu bonke baseZimbabwe abangaphezu komnyaka we-18 kubana bevote ke bekhethe uhulumende abamfunayo. Okwesibili, kuqakathekile ngeyokubana i-diaspora yiyo encedisayo indaba emkhonweni weZimbabwe. Angezake lithi nxa kuyimali siyabafuna, nxa sokufanele ukuthi bekhethe uhulumende abamfunayo sithi kabakwanisi ukuvota. Okwesithathu, kusemthethweni we-SADC, African Union Protocol on Elections, ukubana ke abantu ke abaselizweni labangaphandle bevunyelwe ukuvota. So yes, sithi ngama-electoral best practices ngesiNgisi okufanele ke elandele.
Kodwa abezanu bathi udubo olukhona ngolokuthi bona bafakelwa izijeziso ngamazwe afana laboMelika leBhilithane ngokunjalo kabenelisi ukuyakhankasa kulawo mazwe.
Hayi, kathesi into eqakathekile akufanelanga ukuthi kube indaba yokuthi abavunyelwe ukuyakhankasa noma abanye bayavunyelwa ngenxa yokubana ke abantu baseZimbabwe balelungelo ngamaZimbabweni. Uhulumende ule nkinga lamazwe akhona ngale, hayi khona ke labantu ke beZimbabwe. E-South Africa sila ma-sanctions ke ngendaba ye-South Africa, so kufanele ukuthi siye abantu be-South Africa bevunyelwe ukuvota, bonke abantu bayavunyelwe kubana be-South Africa. So angeza ke sathi umthetho uyatshintshwa ngendaba yokubana ke uhulumende kulongazwana kwakhe labanye okhulumende ukubana ke sincindezele abantu ilungelo labo lokuvota.
Ngaphandle kokukhuluma nje likhipha ama-statements phezu kodaba lokuthi abaphandle bavote lolu siziba, kukhona yini okunye elikwenzayo?
Yeah, sikwenza kakhulu ukuba le engagement ngeke njalo esibhalele ke eSouthern African Development Community ukubana ke sikhulumisane labo ngendaba ke ama reforms ikakhulu indaba ye diaspora vote ekuyilo ilungelo lokuqala esikhangile ukubana finally protectwe njalo silungise kuma reforms okwesibili sibhalele Addis Ababa Ethiopia ku African Union ukubana ke silungise indaba yokubana ke kube lama reforms ikakhulu ilungelo ke labantu base diaspora kwana bevote lokhu sikwenza ikho ke kathi kufanele sikuma meeting esawayenza singaphiwa ke amathuba yi secretary esingisenene layo ukubana ke sibonane labesati la African Union ngendaba yokubana ke kube lalawa ma reform ngenxa yokubana kithi sibone qhakathekile ukubana ke bekhona kwana ukhetho ke longabi contested okugcina njalo ke si engage ke namanye ama partners kwele Zimbabwe ngenxa yokubana ekugcineni kwakho konke thina njengama Zimbabweans salilungelo sokubana ke sisebenzise okusemthethweni okuhlanganisela ukutshengisela ke ukubana kube lokhetho ke olupheleleyo eZimbabwe.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRIPC. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi ukuze abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavunyelwe ukuvota kumele amazwe afana leMelika leBhilithane esule izijeziso azethesa amalunga ezanu PF ukuze enelise ukuyakhankasa kulawo mazwe.
Umumo wesikhaya leZimbabwe uthiyeni kakhulu. Kuzamele amazwe lawo asiphathe kuhle amazwe angaphandle ukuze bona abantu abangaphandle bengabi ngabantu abazabe befanelele ukuthi engathi umumo weZimbabwe lo njengalo abantu bona banabanjalo amazwe anjengalana akusebenzise njalo njengakhona okwabakwenzayo ekutheni bafake ama-sanctions ukuthi bayishulekise uhulumende weZimbabwe. Ngokunjalo umumo oza kuba khona ngokuhamba kwezikhathi alibe nguquko esisakhona kuhamba kusiphambili asento engayenziwa nje intoi zathatha isikhathi iyakunanzelela ukuthi lathi ama-sanctions analazasuswa ngokuhamba kwezikhathi.
Kodwa ama-sanctions kumbe izijeziso elikhala ngazo baba Gawule kuthiwa zafakelwa iziphathamandla zezanu PF ezini lutshwana nje.
Baba Nkomo, ngithanda ukuthi ungakukholwa khonokho nawe unje njengomuntu weZimbabwe ubekwazi ukuthi i-IMF thina ayisincedisi ngitsho okhonokho kufathela lama imihlanganiso ngathi amaqamaumhlaba ayisayo alawulwa ngo-America lamanye abalamandla ayiwo abasizondayo abasiniki ncedo ngitsho ukusincedisa kodwa sibonile ngesikhathi se-inclusive government laphana ngenxa yokuthi kwakulabanye abantu ababaqhakazelayo bachipa ini siba ikunedinetiza lapha lalaphana ayisikho konoko Nkomo. Ama-sanctions lana akhona Nkomo ayalimaza even umama lwana wabuyayo lwana urapotiwa lwana wabuyayo o-United Nations watsho njalo wathi lokwa umumo lwana usafisa the ordinary man in the street awusafisi umuntu otagetwe yiwo ama-sanctions but umuntu makhazi ozihluphekelayo nguyoshi oshukunyezwa ngama-sanctions.
Bakhona abathi ile saba ukunqotsha njengezanu PF ngoba abantu abaningi abaphandle kwelizwe basuka bebalekela umbuso wezanu PF.
Eredioni yakho yanguze u-interview amadoda asekela kakhulu izanu PF ase-America abo-Britain abo-South Africa ngaphandle kwelizwe abasekelayo sibili okuzwayo athi kamunyani okudingiselayo ukuthi ngabe kunjalo asinabo ngitsho loyedwa. Izanu PF abantu abantu bakhona isizwe zitha zezanu PF kodwa abantu abakhona amazwe nalawa akiwo ayiwo athengisa ukuthi ayizitha kithi thina njengelizwe leZimbabwe so ngakho singabathemba njani bonaba abantu njengoba kuyalo kuvotelwa kuwona lawo mazwe.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF. Ikansile yakobulawayo isiguqule indlela ebhadalisa ngayo abantu abapaka izimota enzikini yedolobho kulandela ukukhonona kwabahlali. Phansi komthetho obukhona, umuntu ubehlawuliswa idola leMelika elilodwa engapaka okwehola elilodwa endaweni ehleliweyo iParking Bay. Ubethi engasuka lapho lanxa ihola lingakeneli ayebhaka kwenye indawo ahlawuliswe elinye njalo idola leMelika okuyinto ebisolwa kakhulu ngabanengi. Kodwa kumbiko ewethule namuhla ikhansili yazise ukuthi phansi komthetho omutsha umuntu engapaka endaweni thize ahlawule lelo dola usesenelisa ukusuka njalo ayepaka kwenye indawo elokhe esebenzisa intshintshi nxa ihola lingakeneli. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yabahlali iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi inguquko le ayitsho lutho. UDube uthi bafuna umasipala abhadalise abapaka izimota idola kumbe amadola amabili emelika ngelanga hatshi ngehola njengalokho okwenzakalayo.
Atisho ukuthi sesiyinqobile sesitholungise sasikudinga ngoba thina esikukhalelayo yokuthi iBulawayo sesikhathi nge-23 babuye le ndlela ezakuthi ukuthi abantu bangabahle ukupaka edolobheni ngoba sesimandela edolobheni kakuthi sesekakulamo okutshengisela ukuthi abantu intengo leyo dollar per hour inzima ebantu kodwa esikufunayo ukuthi intengo leyo inhlawulo yeshintshe ukwenzela ukuthi lalaba abasebenzela edolobheni benelisa ukuphana izimota zokhathesi umuntu uyasebenza 8 hours sosomele kuphana ne-$8 ngoba kuzafika 5-1 phambi kweshopyard phambi kwalamasebenzi akhona sozasithatha $8 per day ngapho khakuleta ngo-10 days usebenzisakhe imali isibode enene kakhulu so khona kuyala kulesisipha ukuthi i-city council kayikhulu ne-23 ezakuthi abantu babe-encourage ukuthi babuye bazopaka ngokulemva ngokwe-23 ke yona ile
7,200 ngokunjalo nxa ethe wehlisa imali yeparking yaya lapho elifuna khona libona ngani engayithola yini inzuzo.
Inzuzo zabe ithola kakhulu okwesikhathi ngoba kadesibananzela abathengi baphala izimoto ezithatheni lapho ngakhonakanakwenzaukuthikanzilalahlekelwe imali ele kufana lokuthi na kule bhizinisi yakho ungadlulisa ulutho abaleoalwehlisa abantu babe abazokuthenga ngokune so through ama-volume ngathi inumber ezi imali yakho leangadifunuta ayithola so xa kuyikuphe-7,200 bales ezikhona kokawayo kuba kuhle ukuthi wonke banama-bales abe fully occupied khona kana kuzenza ukuthi usikancili a-realize imali yakhe bathole imali ten-three nathole imali yakhe kodwa kathesi okwenzakalayo abantu bathi idolobho lingelamuntu akula zimoto edolobheni ihlekana ngathi ngabe-1,800 nge-1,600 yezimoto ezikhona ihlekane ekuqani kakhulu khonakana kwenza ukuthi imali eningi ngicabanga ukuthi angayithola abasebenzi angayitholanga kodwa-ke bangaaiiiintezi udola lo-$3 yimtelelisemshiphayo kulaba ngamali yazikhipha kodwa ezenza encakade abantu babuye lezimota bazokubaka kodwa-ke phakake kwazi bayakhadani so yikho esikuthi ekarekazo kuyana siyabonga ukuthi bazibili bazibili amazisati kakhulu ukuthi umuntu angazaqhilwa ngoba umuntu esiyephaka-5 mini okhethomini kodwa athatha imali yewani awo siyabonga ukuthi lama-councilors wabonile sikhuluma ngokukhansiingabesapoti imbono yezakhamizi futhi baphinde bakusapote khona okwenzela ukuthi idolobho libe smart idolobho libe sini idolobho lezimali.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi iConsumer Council of Zimbabwe ithi imali esidingwa ngumdeni olabantu abayisithupha ngenyanga isiyehlile ngenxa yokuwa kwentengo yamafutha ephethulo. Imali le yehle ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane eziyisikhombisa lamashumi amathathu 7,000 ngeviki edluleyo. Isiphathamandla seConsumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland umnumzana Comfort Muchekeza uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Enje lakho kuyathabisa ukuthi into siyehlile. But nxa kukhangelwa isilinganiso lesi, ifamily of six seyenelisa ukuthenga just an extra loaf of bread. Lapha ngizama ukuthi ngichasise libona ukuthi yebo kuyehlile, but akuyehlanga ngendlela sasikhangelela ngayo. Isikhathi esinenge intengo yamafutha ingakhwela, into zonke ziyavuka sezikhwele khonapho khonapho and across ama-sectors wonke. And i-percentage esikhwela ngayo is by far indlela eziyehle ngayo khathesi. So njengehlanganiso emelela abathengi sithi yebo iyehlile, but ukuyehla lokhu ngesikhiwa singathi ku-insignificant. Sikhuthaza ababhizimisi ukuthi babekwazi ukuthi umthengi lowo nguyoyenza ukuthi bona babe khona. Nxa kungela consumer akula provider of service, akula provider of goods. So kube lendlela yokubona ukuthi ukomo le esengwayo bethatha uchako kuyo bayayisenga ngendlela yokuthi bazaqhubeka beyisenga even ilanga elilandelayo. Kungabe ukuthi siyahle siyisihlenge namhla ihle ife.
Baningi yini osomabhizinisi abangafuni ukwehlisa intengo yempahla kumbe ukuthi ihlale injalo? Bayiphula yini umthetho kumbe labo intengo yokuwoda impahla iyabadulela?
Lizananzelela ukuthi lapha eZimbabwe asilawo umthetho we-price control. Sake saba lawo umthetho lo 2007-2008 kwafakwa i-price control act. Izinto sezitshelwa ukuthi lokhu kuthengiswe ngemali leyi, but ngesikhathi sakhona sa-experiensa uswelakala kwempahla amastolo wonke kwasala kungela lutho ngitsho. So kathesi uhulumende azangafake umthetho we-price control. Kulama-social contracts okuvumelana phakathi kwama-service providers, ama-manufacturers, lama-consumers. Lokhu they are not price control, but indlela zokuthi sikhulumisane sibonisane ukuthi intengo ingabalapha, sibe ngesikhiwa bathi i-win-win situation. So laba abayala ukuyehlisa intengo abalacala, but bayawonela ama-consumers yabo, bayaziwonela bona labo ku-business yabo. Sisikhathi esiningi sitshela ama-businessmen ukuthi bengakwazi ukuthi i-consumer comes first before umthetho. Kungaba lo-competitor uzavala ibhizinisi yakho. So sikhuthaza abamabhizinisi ukuthi ababe lobungani obuhle lama-consumers. Uhulumende sikhuluma la esikhathi esinenge siyabonisana, bayabuya bebuza ukuthi sibona njani sibanike. Into esikhuluma esikhathi esinenge ukuthi ihulumende ayimendele imthetho or even ukucreate eyinye, iza create ukuthi ibusiness kube le environment enhle ukuthi abantu bayenze amabhizinisi. Environment ingaba enhle kuyenza ukuthi amabhizinisi bakompite. Once singabala amabhizinisi akompithayo, bona ngokwabo they will regulate, bayaziregulate ama-price azabonakala yehla.
Umnumzana Comfort Muchekeza, isiphathamandla sogatsha olulwela amalungelo abathengi olwe-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalemibhobho engekho emthethweni kumele bayihambise emapholiseni, njalo uthi kabasoze babotshwe kumbe babuzisiswe ngokuthi bazithola njani lezi zikhali. Lokhu kwaziswe isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi izolo. Unyathi uthe laba lemibhobho eyangeniswa elizweni ngudlu ivela kwamanye amazwe kumele bayilethe. Inyathelo leli liza ngesikhathi izehlakalo zobugebengu obenziwa izigilamkhuba ezihlome ngemibhobho zisanda elizweni. Sixoxele ngcwadi yehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Amanyathelo okuzama ukuthi kubuthwe izikhali ezisezandleni zezigebengu aqondile. Siya kubona kusenzeka kwamazwe ahlukahlukeneyo ukuthi uhulumende baphele ukuthiwa yi-amnesty ukuxolela abantu abangabele izikhali ezingekho emthethweni ukuze bazihambise kuhulumende. Ngakho-ke la amanyathela aqondile ukuthi abe khona benze khona lokho abakwenzayo ngokuba siyananzelela ukuthi kwandile kulamalanga ukubanjwa kwenkunzi, kubanjwa ogogo labokhulu abantwana abancane izitolo, kubanjwa imizi, kubanjwa amabhenki, kubanjwa zonke nje indawo lezi lapho okutholakala khona imali, uyathola sekulokufa kumbe sokubanjwa inkunzi. Ngakho-ke izikhali lezo zimele zisuke ebantwini abanjalo.
Ubona iphuma ngobunengi limpopo yini Ncube, ngitsho lezi gebengu ezibamba inkunzi zisiza phambili ziyihambisa emapholiseni?
Angiboni ukuthi kuzaphumelela lokhu uhulumende akuzamayo. Izigebengu ezivele zisebenzisa izikhali ukubamba inkunzi ngeke nje zivuke sezihambisa izikhali kuhulumende, ngokuba abantu ababamba inkunzi ngabantu abazinikele ukuqhubeka bephila yona leyo mpilo. Izizathu zabo ziningi kakhulu ezenza ukuthi baphile yona leyo mpilo. Akulula ukuthi basuke bahambise izikhali lezi. Siyazi kubone kuzanywa kwamanye amazwe, yebo kambe abanye bayahambisa izikhali, kodwa izigebengu zona ngokwazo hhayi ziyazigcina izikhali ziqhubeke zizisebenzise. Ngakho-ke angiboni ukuthi kuzaphumelela lokho abakuzamayo ukuthi abantu bahambise izikhali kuhulumende.
Ikhona kuyini okungenziwa Ncube ukuze kuqedwe udubo lobugebengu, udubo lwemibhobho esigcwele ebantwini?
Izizathu zokuthi abantu babe lezikhali ezingekho emthethweni ziningi. Amabhoda ayavuza, imingcele iyavuza, izikhali ziyasuka eSouth Africa zisuke kwamakhelwane zingene elizweni, ezinye zivela kubo Mozambique, ezinye ziphuma ezinkambeni emasotheni lasemapholiseni labanye abavunyelwe ukuba lezikhali elizweni. Kanti ke ukusetshenziswa kwazo kuhambisana lendlala esiyibonayo, abantu bengaholi, abantu bengela kudla, abantu bengela school fees, bengela rent. Ngakho ke ubona sekubanjwa kakhulu inkunzi. Ngakho ke unqanda lokhu kuyikuvimbela ukuthi izikhali ziphume emasotheni lasemapholiseni, izikhali zingene elizweni. Kanti ke njalo kuyikuthi abantu bangabi lesizathu sokuba lalezo zikhali lokuzisebenzisa ngaleyo naleyo ndlela abazisebenzisa ngayo.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla isixoxa lomnumzana Den Moyo ohlala eMelika, njalo siphatha udaba lokuvunyelwa kwezizalwane zakwele Kenya ukuvota zisemazweni achiyeneyo. Umoyo uthi lokhu kumele kuvunyelwe laseZimbabwe.
Unobhala obona ngezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Anthony Blinken uthi
Baba Dube, siyakuthokozelela kakhulu esikubonile, esikubone kusenziwa ngama-Kenyans ekuvumeleni kwabo ukuthi izizalwane zabo ezingaphandle zibe lelungelo lazo lokuvota. Sibonile bevota ku-embassy yeKenya. Into ejabulisa kakhulu le kuyatshengisa ukuthi amanye amazwe e-Africa ase-progressive ayakwazi ukuthi izizalwane zabo ngama-citizens noma zingekho elizweni zingaphandle, okusalayo inkaba zazo ziselizweni lakibo, njengoba lathi inkaba zethu ziselizweni laseZimbabwe njengama-Zimbabwean citizens. Kuyatshengisa njalo futhi ukuthi iKenya iyarespekta i-constitution yayo, ngoba i-constitution yayo iyavumela ukuthi izizalwane zazo zayo zivote noma zingaphandle.
Okwenzakala kwele Kenya ubona zani kungenzakala yini eZimbabwe?
Njengoba ngisho i-constitution yeZimbabwe layo iyakuvumela ukubana izizalwane zayo zivote zingaphandle. So kusho ukuthi lana okuhluphayo nguhulumende ongafuniyo ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezingaphandle zivote. Sike saba lemihlangano eminingi lenkokheli zelizwe leZimbabwe ngo-2019 sahlangana lo President Edi Mnangagwa eNew York. Sayixazulula udaba lona lolu olokuthi sikhala ngokuthi sifuna ukuvota ngo-2023 wathembisa u-president Mnangagwa ukuthi hayi ngo-2023 ngempela uvumelana lathi ilungelo lethu lokuvota lizolungisa ukwenzela ukuthi sikwazi ukuvota.
Ye, eZimbabwe babamoyo kwehlulane vele ukuthi kwenziwe konke khonoko.
Nanku-ke manje u-2023 usesondele, ama-elections ayeza. Asingezwa lutho ngodaba lokuthi sizoqala nini even ukuregister ama-members amaZimbabweni angaphandle. So siyazi ukuthi ngelinye ilithuba eselilahlekile leli, ngoba angiboni ukuthi ngokuhamba kwesikhathi esokwenzakele bangakhona ukuthi bafeze izithembiso zabo zokuthi sizokwazi ukuvota ngo-2023. So ngezinye indlela ngamafitshane, umongameli Mnangagwa ngumuntu ongathembakaliyo, ngumuntu ongela qiniso, ngumuntu ongeke uze umthembe ukuthi into akutshela yona yiyo azoyenza. Yibo laba abantu aba-indicator left kodwa bajike right. Thina njengezizalwane zeZimbabwe sizoqhubeka sikhankasa ngodaba lwethu lolu lokufuna ukuvota, ngoba lilungelo lethu, i-constitution yethu iyakuvumela lokho. So mina ngithi kwabakithi, kwabantu bakithi, lingalahli ithemba, kuzolunga. Ngoba ekugcineni iZimbabwe kumele i-understand ukuthi sesiphila ku-global village manje, and amaZimbabweans angaphandle aya-contribute kakhulu kumnotho weZimbabwe, ngoba esingathi i-third of i-GDP yeZimbabwe izimali ezibuya ngaphandle, ama-remittances abantu bethumela izimali ekhaya. IZimbabwe mayifuna ukuthi ithuthuke, kube lempumelelo, umkhonomi ukhule, kube lemisebenzi, kumele ikwazi ukuthi izizalwane zayo zingaphandle zinikezwe ilungelo lokuvota, ukwenzela ukuthi lazo zibe legunya lokufuna ukuncedisa ekwakheni isizwe sakithi.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, sixoxela eseWashington DC. Oyengu nkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa uve semthethwandaba njalo namuhla, lapho alethwe khona enkantolo efuqwa nge-wheelchair ngemva kokwaliswa kwe-ambulensi yakhe ukungena emthethwandaba. UGainer Kumede weStudio 7 uxoxele gqwetha likaMbayiwa unkosikazi Beatrice Mthethwa.
Well, I mean, especially the idea of umuntu ogula njengoMary should be arrested and put in custody and placed before a magistrate. Every condition where she can't come to court. And umama lo ubu physical pain, ubu psychological pain, ngoba abantu bakhe kababoni. Ngazifaka ezicathulweni zakhe ukuthi, honestly, a woman who has not seen her kids for 32 months, now she must be arrested because iyagula kakwanisi ukuhamba ama-steps afike e-court. What sort of justice is this? Ngiyazibuza ukuthi am I a facilitator of this injustice by being part of it? Uzibuza imibuzo eminingi ukuthi konke lokho okwenzekayo shuwa-shuwa i-justice le eniyo engi-part of yiko wangikhalisa shuwa. Namanje I'm still very pained by this whole nonsense.
Manje walisiwe batheka qhubeka lokho ebuya e-court engumuntu ogulayo. Uzwa njani okwanamhla?
Uyazi wake waba ku-hospital ngelinye ilanga wangabuyi, kwathiwa kabuyi noma egula noma enjani kabuye, sagcina sesihambele e-ambulance. Besha omagistrate bahamba bamulanda khona eku-ambulance. Kukodwa nje kona lokho is something I haven't seen. I've been a lawyer for 41 years.
Siyabonga unkosikazi Beatrice Mthethwa, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Kwanele yimi untungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.